Ukuphathana ngocuku emakhaya kanye lasemisebenzini ngokwehlukana kobulili okubizwa kuthiwe yi-gender-based violence kuluhlupho olukhulu esigabeni ikakhulu nxa sikhangelele abesifazana abakhanya isikhathi esiningi bengenelisi ukuzivikela kulokhu. Abanye bangabe betshaywa kumbe behlukunyezwa emacansini, emisebenzini kanye lasemakhaya abo. Unkosazana Melissa Nomakhosi Ndlovu owemthonjeni Women's Forum uyachasisa ukuthi udlame lwe-GBV luza njani.
Ku-16 days of activism against gender-based violence sikhangelele kakhulu ukuthi sixoxisane, sixhumane lomphakathi ukuthi sikhulume nini ngodlame olwenzakala kubomama. I-gender-based violence abantu abaningi bayabuza ukuthi kuyini. Ludlame olwenzakala kusiya ngobulili kusenzakala ngenxa yokuthi ungumuntu ongumama kumbe umuntu ongubaba. Kuyenzakala kusuke kuthini, kusuka enkolweni yethu, kusuka kusiko lethu kumbe indlela esihlalisana ngayo emphakathini.
Lonyaka ukukhankasa lokhu kukhangelele kakhulu esigabeni semisebenzini lapho omama abahlukunyezwa khona ikakhulu emacansini. Unkosazana Melissa Ndlovu uyachasisa ngalokhu lokuqakatheka kolwazi lokwenqabela lezi zehlakalo.
Lonyaka i-16 days of activism yethu ikhangele kakhulu ukuhlukumezana kakhulu endaweni ezemsebenzini. Sikhangele kakhulu indaba zemacansi. Omama nxa bedinga umsebenzi, abantu bayacela icansi bakuhlukumeze ngoba ufuna i-promotion. Kumbe umama ehlukunyezwa nje efike ukuthi azikhulumele ngenxa yokuthi esesaba ukulahlekelwa ngumsebenzi kumbe ngumendo wakhe. Sikhuluma ngendaba zamacansi kakhulu emisebenzini. Kuqakathekile ukuthi sifundisane ngento okuthiwa i-gender based violence ukuthi yenzakala njani, yenzakala ngaphi. Njalo kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi siyedinga lapho esingathola khona uncedo. Kulamihlanganiso eziningi ezabomama ezinye ezinjengemthonjeni engancedakala khona. Ungancedakala ecourt uyephiwa into okuthiwa yi-protection order, uyephiwa izinto eziningi esingakuzivikela njengomuntu ongumama.
Unkosikazi Duduzile Moyo ongukhansila wedolobho lakoBulawayo uyachasisa ngembali yokubekwa kwensuku lezi lokuthi umsebenzi wakhe ugoqelani.
Ukhansela ngumxoxisi wabantu abahlangane leduko lokuhlukuluzwa, omama behlukuluzwa ngezemacansini, behlukuluzwa emzimbeni. Wasicela ukuthi kuqakathekile ukuthi omama bezuze lapha abangazuza khona umxoxisi. Kukhangelelwa ukuthi umama ngesintu sakithi kukhangelelwa ukuthi into eyenzakala ekumdeni ayixoxelwa omunye umuntu. Kodwa kwabonakala ukuthi nxa uxoxela omunye umuntu ongalani lobuhlobo lawe kulula ukuthi ukhuphe konke okwenzakalayo. I-counseling yatholakala ukuthi incedisa abantu ukuthi bekwazi ukwenza ama-informed decisions nohlupho ababehlangane lawo. Ngo-December 6 nxa sikhumbula ngo-1989 kwenzakala i-massacre okuthiwa yi-Montreal massacre okwaficakala ukuthi ujaha owayekhonjiwe ngontombazana epolitech yakhona bakhuthana balana bathe balana wezobuhlungu wangena esikolo wadubula abantu abangu-14 kwalimali abangu-10 wasezidubula yena. Kwase wakunanzelela ukuthi kumele abantu bexoxisana ngodlame kwabantwini abangomama. Yikho kwaba 16 days of activism against gender based violence.
Unkosikazi Moyo ugcizelela ukuthi i-counseling inika umuntu indawo ethuleyo ekhululekileyo ezakwenza ukuthi akhulume konke alakho enhliziyweni yakhe. Impumela lengxoxo leyo ayiphumeli phandle ngaphandle nxa kulesizathu esiphezulu.
I-counseling isho ukuthi umuntu yena uyakhuluma okusemoyeni wakhe, uyamnika indawo ethuleyo, indawo elizaba lobabili azakhululeka khona. Umbuzo ukuthi ufuna ukukhuluma ngaluphi ulimi akhululeke ngalo, sixoxisane. Njalo mina njengokhansela kumele ngimtshele ukuthi lokho esikuxoxa la kuphakathi kwami laye. Ngaphandle nxa kuwukuthi lokho esikuxoxayo kuhlukuluzwa lokho kungenisa engozini kumbe kungafaka omunye umuntu engozini, ngizaxoxa lomunye ongancedisa sitsho amapholisa kumbe unesi okuthiwa yi-state confidentiality. But esiyabe sikuxoxa lapha kuyabe ku-confidential. Njalo siyabe sisitsho ukuthi kungona nxa kudingeka ukuthi umngakhe ebuye, thina siyenza ukuthiwa i-rehabilitative counseling esenza i-couple counseling. Nxa kudinga ukuthi umngakhe ebe khona siyamnxusa ebuye kuzoxoxiswana.
Abenhlanganiso ezithiyeneyo ezilwela ilungelo lobulili bathi lolu dlakela aluhlaseli abesifazane kuphela, kukanti obaba labo bayahlaselwa lanxa iningi lingakhulumi ngalokhu mgceke. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathalile Masuku.